Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala wokuqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe-Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yaleli bandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegugrawundi lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti igugrawundi leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lwegugrawundi olubhalwe ngabalobi abathiyeneyo. Silempumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF oweCongress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Mochinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akula lutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abaningi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Hamberine Zantief, hamberine ukubatana, hamberine ukubatana. Amber de Guaram Sangano Pasimandu
Pambilini Wokuketa Abasegeli Vaki Amalunga Central Committee kanye lamanye awe Politburo Umnangagwa ukhethwe ngamalunga ezanu-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le Central Committee bagoqela umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central, lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Pho Mangwana eMasvingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarugarira owezanu Ndonga kugatha le Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano umnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Decision making bodies of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANU-PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
Sibone kubandla lethu eleZANU-PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZANU-PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla leZANU-PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla leZANU-PF. Abantu asisebenze labo okweminyaka ethize. Lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa yizano PF njalo utheka basozeke bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kothela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufanana le rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza. Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlaba ezulu, lingatshelwa amanga yize leze.
Ocubungulezo umbusazo omnumzana Bekezela Gumbo uthi ibandla lezani PF galila ntando kaZulu ngendlela eqhube ngayo umhlangano walo.
Noko ekutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo uzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangelele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa libandla lezanu PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele iThithu 7 ngiseHarare, ngimlandolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo weGugurawundi olubhalwe ngabalovi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho kubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxe lomqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho lika Robert Mugabe ele-5th Brigade yamaThebeleland laseMidlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeGugurawund lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantwabethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iGugurawund leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Enkosi Mpofu loPercy Makombe. Thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labesibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama-chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Enkosi Mpofu loPercy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Gugurawundi reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonye Inkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. Kulo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo losamukele Hadebe ababhale ichapter Dismembering Memory of Genocide Contestations over Palakwe Mass Graves Memorial Site. Ubusani uDr. Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter ethi Linguistics Dimensions of Gugurawundi in Zimbabwe. Kule chapter lapha nebhalwe nguDr. Bhekinkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGugurawund. So ichapter yakhe ithi Public Media and Genocide, the Role of the Chronicle During Gugurawund Genocide in Zimbabwe. Bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe esingathi survivor story ethiwa khona The Unforgettable Memories.
Luyacho yini lolugwalo Ndebele ukuthi udaba lweGugurawund kumele luphathwe njani, ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo.
Bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu, kodwa ke njoba ngitshilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo, into ezenzakala ngayo, ama legal framework, indlela imedia esebenza ngayo. Is not a prescriptive model, manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakale lokhu sekumele kwenzakale lokhu lalokhu, ngoba sisipili ukuthi izakhamizi kumbe labo abafected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbe laba lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe. Indaba ze transitional justice ziyahlupha ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa yi one size fits all, njalo isikhathi esiningi abantu abasoze bevumelana ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right, ngalokhu lokhu sibona ku right, kuzajona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa, oGambia, oRwanda, lapho kube lama transitional justice mechanisms khona. Banengi abantu ngathabanga ngempumelo ezaba khona, ngoba babefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela bese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke.
Kwezemaphandleni lamhlanje, lanxa izulu selike lana elizweni, izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleleni South lokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi, ngoba amadamu engakagcwali. Amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi. EGwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7, uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu, ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni, uthi damu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masina lalapho izulu linekuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi. Okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomoshi.
Vele nxa lisini izulu udalwe lapha alibambi manzi idamu, kufunakala ukuphutshwa kuphele ukuvula idamu lenana phakathi ukhishe udaka luliya. Udaka lungaphela amanzi nalisithi izulu liyana abamba.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini, umnumzana Theminkosi Ndlovu, yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile.
Singakuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincedise usincedise ukudaka edamu ukuthi kwenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi, ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa.
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanelo evela kuhulumende.
Inhlanelo ibingakafiki lokhu sibamelele njengamalunguzeni kwamlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebato emakoko eGwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kunje kuseni kunje sifulile ezikotsho silindele amanzi, izifuyo ziyahawula, labantu bahawula, sila ngitsho ukunatha. Abantu azisasa kulolutho emlonyeni ngenxa ukuthi wena amanzi okupheka amekuwabone. Isikotsho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili, inkalakatha zamalayini ingaswelani elula. Vele lesi sikotsho silike saba lesidumbu ngeminyaka ephelileyo, nanamhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi. Abanye baqambaleli ethelethileni lezifuyo zabo, sicele ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emaNdebeleni kuleviki ezivalisa iBed Bridge kwana lenkhwali, lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. kusenza labafuyi benkomo enhwali bathi lokho bengabukuthu ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zilala egangeni, zimele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathi ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi abantu bakwanisa ukutshontsha. Kumele ube seduzane lazo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezitheneyo zikahulumende ukuthi lapho ezifuye kakhulu inkomo, lokhu bubhahile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeChanyawugwe, eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Lamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa laye lamhlanje. Salibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo abasafundayo amabhuke alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama-sunhead lama-lip balms ale-SPF khangele yonke iZimbabwe, sinikeza-ke umuntu wonke ole-albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane we-cancer esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengele-ke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9,753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebese bethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama-offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu abehamba lomntwana elangeni engamqokisanga ingwane ecabanga ukuthi engxenye umntwana vele unjalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abazali abagcina sebedivorsa, sincenge umphakathi ukuthi lawo nxa usizwa ukuthi kule nto yabantu abale-albinism kumbe kulama-workshops, koze la uye kuzwa ukwenzela ukuthi kusasa ungawelwa yinto enjalo awusoze utshaywe luvalo. Uyabe usukwazi, uyabe usu-understandile ukuthi uhamba njani. Njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicitshe ama-cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu ole-albinism uyaphola nxa lo mkhuhlane. Abanye bathi ungaxhawula umuntu ole-albinism uyaba lelatshi, abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenzisa njani. So we need to end khonokhyana, singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidivana lemgoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle, ama resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka kubhimu, but asibo bonke ke abafakwa kubhimu. Abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethwele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadalele isikolo, ngapha isikolo sakhona sabe sikhatshana ilanga liyatshisa, especially emakhaya. Sesisiya ke ku-health, yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer. Abalabazali abasesikhiweni singathi bangcono, but emakhaya and njengangapha ku-cancer, umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngene, qala nje kungokuyiqhubu nje okuwomileyo kuyaxa kudle phakathi. Ungabona sowuphumele phandle, which means phakathi sowuqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela, I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele-albinism engafika enganulo uloku ngamaqhubu okungani akuzwakali, behle bemkhangele i-cancer yakhe kuhle kuthithwe kungakayikhathando.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela amalungelo abantu abaphila lombala omhlophe, osebenza kwinhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism Connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kwesiphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBeth Dube imbongi. UDube uke wavakatshela eleJelimani lapho abengqiswe khona emcimbini.
He knew me before I was even born. He knows my history. He rescued Israelites against cruel Pharaoh. He can see rescue and I from hell and death. Whatever he promises, no problem. God is honest, truthful, and he is a convert keeping God. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, as he loves me and you. Like Noah, he always remember me and favors me like Moses.
Okokuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyaphila mhlobo wami, unjani nawe? Ngibingelela bonke abalaleli nabasakazi
bonke. I don't want God to give me wealth, but I want Him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire bodyguards, but I want Him to protect me from evil spirits and also protect me from shackles and shackles. Because He is a living God, a promise-keeping Lord, He can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what you need to do with honor. God can anoint you in silent desert. He can use me and you like a host. My God is alive. He is always there for me and you. I must not revenge. I leave that with righteous anger of God. God takes revenge and praise them. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call an Isolo, call an Anamusa, so that I can call an Isolo. Mari was good, Mari was last in German Mari. Which is why we are back, and he was Sabbath. Mari was good, there's our Maka in Mari. Galukuma in Agin, I gave for my hands by Italy. My God is alive. His word is alive and active, sharper than any double-edged sword. He died and behold.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafitshane.
Uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu, lwaba lezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience labantu bangapha kithi Africa, e-South Africa lakoSwaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlukene labangapha. Indlela owenza ngayo amahlaya langapha kwehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayananzelela kakhulu, kuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesikhiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona leyangelile laziwayo silizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa senza wenza into eyiyo, okuthiwa ngesikhiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kuya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimani usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayaluthanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko namanje.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngithi abalaleli bonke labasakazi bonke lusuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manika Diamonds 0, Tenax 0, Ngezi Platinum 5. I-Highlanders Boso Chilamoya yona izanqikilana le-Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le-FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye-Kasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Sizigqibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le-Facebook kutaba luka Chamisa, Nelson Chamisa, mkhokelwe Triple C, ohlangane lo mnumzana Julius Malema, owe EFF wakwele South Africa, izolo bebese Lesotho, lapho bekugcotshwa khona umkhokheli walelo lizwe omutsha. Lithinike linabalaleli, siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela ke linabalaleli, sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa. Kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena Young Progressive African Leaders of Tomorrow. Kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana, uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.